okusupha nje ikhonoko ukuthi kati vele kubandla le MTC kalifanani iconstitution yayo kayifanani le elize leZimbabwe ukuthi upresident xa engekho elizweni ephumile kufanele kube umuntu oactayo ukuba ngupresident ukuthi ukuthi sizathu siphiwe ngumnumzana uThakurai sikhanya ngani kasiqondakala ukuthi sivela ngapi njalo siya ngapi ukunika isikhundla ukuthi sibe siba njengomdzuri beku into ekhanya isegcekeni ngendlela yokuthi yena upresident asikho ukuthi bengekho elizweni yikuthi akezwa kuhle lokho ukuthi abantu kabakho elizweni ngakho sokufanele kube lo president oyabe egcina isihlalo bekungayisiyo nihlala yenza njalo into ejwayekileyo kumuntu efanele ibe khona ngoba phela umuntu lanxa engaphandle kwelizwe uyenelisa ukusebenza ukwenza umsebenzi wakhe kulezi nsuku ngakho ngibone ngani upresident Tsvangirai lapha wenze nje ukuthi kube lokungazisani ebandleni okungafanelanga kube khona ngabe wekele izinto zahlala zinjalo nje
singathi akwenzileyo lokhu dokotela kuveza sobala yini ukuthi ufuna uChamisa abe nguye umkhokheli opheleleyo owe-MDCT alubana yena uTsvangirai ethe wasuka
kungathi ngisithi ukuthi mhlawumbe nje ufuna ukuphazamisa abantu ingqondo kumbe kasebenzelani ndawonye loChamisa ngoba kukaningi lokhu ngendlela yokuthi lanxa uChamisa ngathiwa nguye osesaba e-actor okuhluphayo ukuthi nxa yokuthi kungaba sokuyisibango sokuthi kudingakala umkhokheli omutsha kungenzeka ukuthi lo ochiywe esesihlalweni nguye umnumzana uTsvangirai ngeke athole umbuso nxa kuyukuthi kuye kuCongress ngakho kungaba kukabili lokhu akwenzayo umnumzana uTsvangirai kodwa ye limqothoke leyo lokuthi abaningi abakukhangelayo bakubona kutshengisa ukuthi uTsvangirai uzama ukuthi uChamisa abe nguye ozasala ebusi
sesingabona yini dokotela lapha uMudzuri lo makhuphe bebambana belwisana loChamisa
ngibona ngani kungabahluphi ukuthi babambane ngoba kukhanya uMakhuphe icele ekade eliphethe yilo leyo lokuthi uzama ukungakhulumisani kahle labantu be-alliance bafuna ukuzwisisana nabo uMudzuri bekhanya ngani ukhona kulelo cele ngibona ngani kuzabahlupha njalo bangabambana basebenze ndawonye babe sebemqinisile uChamisa ngoba uzakakhalwa ngokuthi abantu abadala balwisa abantu besintwana
ugatsha lwabasakhulayo ku-MDCT sibonile lalo lungenela kundaba yonale luchothoza uMakhuphe luchothoza njalo uMudzuri ungathini ngalokho
ngoba ngani khona kokuthengisa ukuthi baphambanisa kakhulu ebandleni ukuthi sebezama ukuliqathanisa ngendlela ezijene ukuthi kathe seliqathaniswa ngokuthi kusebenza abantu sokungaba abancane kuphela sokungabadala kumbe kungabantu abangabafazi kanjalo njalo abangamadoda khona kuqathanisa ibandla ngendlela efana naleyo ngani akuliqinisi kuyaliphazamisa kungaba kuyinto enhle kakhulu xa bengekela ukwenza njalo baqhubeke beliphatha ibandla njengebandla labantu bonke.